ngikhumbula ngibuka ekuseni ngibona abangikhaya vele kusithi bele ngikhale. Ngangibona amanye amankazana nge-Friday ntambama sokupractice, ngibone indlela ababeyenza ngayo. Inhliziyo yami ngiphonga ukuthi hheyi, abantu laba bayazi into abayenzayo. Mina ngizikhangele ngizibone ngani vele lapho ngikhona kukhathana lapho kumele ukuthi ngibe khona. Kodwa ngaphongaulungiselela lami, ngaphonga ukuthi okuzenzakalekho khonokho.
Abaqoqi kumbe abaqoqayo ama-sponsors alolu hlelo olwe-Washington ngobani?
Abaningi bakhona ngaba-small businesses, ama-big businesses akhona apha like e-Washington. Bekule GTC production abantu abayenza i-videography, le-photography, le-van edge, kade kule AM Visual, DWC, i-Red Lobster. Yona i-University of Washington layo ibe ngabanye laba kade be-sponsor. Akade bebaningi, ngagcina sengikhohlwa labanye bakhona.
Onguye sibili ongathi wayekhokhela ekuqoqeni ngodabuka e-Africa kumbe ngowakhona apha emele?
Hayi, uphuma la e-Africa usisi wakhona uthiwa ngu-Zainab Koroma, yena uvela e-Senegal.
Asiqhubeke sokungomgqibelo lapho imicimbicumbi yayenzakalayo.
Sobele saqalisa i-choreographer ababeyilungisile eyokuthi nxa sifika esitejini umuntu wonke kumele afike akhiphe okufana naye. Nangikhumbula isesitejini ngaphana vele lalingizihambela ngoba ngase ngiloku esaba kakhulu. Sombona ilanga lakhona selifikile, sombona umuntu wonke sekhona, sombona bonke la majaji sebekhona sebehlezi sebesifanele. Ngafika laphana esitejini vele ngifike ngikhohle yonke into awasifundisa yona. Kwaba lama-festivals angu-5, kwaba lo traditional way, kwaba le-talent, kwaba le-African hot couture, kwaba le-platform presentation, kwazo kuba le-evening sound. So kukho konke lokhu akuhambe emuva siyetshintsha kube sigijima sibe phambili. Okuyenzakala ngemuva ngale vele nxa sibona okuphambili sibona okudlele khona wawungayali ukuthi imuva kunjalo. Kwakukuthiwa emuva kube yisiphithiphithi, abanye besike bekhale ngemuva ngale, besike bethi nate akwanza ukuthi into le izaba nzima kangaka. Ngifise ngokubona khathesi ngabona ukuthi kade ngalungiselelanga. Bengingazathi lami futhi ngangisuthi ngibenzele ngitha mina mhlawumbe ngabe ngigqoke isigqoko esimhlophe, ngabe kumbe ngigqoke isigqoko esibomvu. Ngabe ngifike ngathi ngakhuluma lokho kunto lokuthi ngikhulume lokho kunje. Njengoba bacalisa khona nokukhatha down, babuya ku-top 8. Basuka ku-top 8, basigqoka-ke ama-evening gowns ethu. La-eliminator futhi kwasala amankazana angu-5. Besifikile ku-top 5, lapha besicasa khona ukubuza imibuzo. And so after that, siyakhatha futhi kwasala top 3.
Wathi sokubizwa amabizo khona lapho wena wawusizwa njani?
Vele mna ngase ngiyisikela sengisithi nxa ngiphume ngaba ngu-number 2 nge-number 3 vele ngi-right. Angisoze ngize ngibe lokuhlunga enhliziyo, kodwa ngiphinde futhi ngiziphendule ngithi hayi, awuyenzi. Vele kumele uphume kube ozaba u-Miss Africa USA ngoba usebenze kanzima and uyenze yonke into ngenhliziyo yakho yonke. So vele khona phana phambi khona phana lesisivele sesiwosho.
Unqobile-ke sebebizile amabizo number 3, number 2.
Abathi-ke sebebize, yes, vele ngazizwa vele ukuthi balule enhlizweni yami. Bekuthaba kwakhona vele ngaseqalise ukubizela ngangazathi vele angikholwa. Ngangazathi futhi angizwisisa ukuthi sonxa sebebizele usisi lo abathi naye unumber 2 kutho ukuthi nganginumber 1. Kwaba mnandi enhlizweni yami. Abantu angasiqalisa ukucabanga ngabo ngomama mle babami. Okay, ukuthi ngabe sengayekade bekhona nawe kuyobona la ngimsika endaweni enje.
Hayi, sengamhlopha athe nke ntombi.
Hayi, ngiyabonga sibili. Aseyo.
Imvuzo utholeni-ke ngokuba ngu-Miss Africa USA Washington State?
Part of i-packaging yakhona onqobayo bathi thirteen up to $2,000 in cash and kube lamanye ama-gifts. Abanye ama-sponsors lapho kade besithi oyawina sele siyamnika the gift packages, and also the appearances, the events, the programs that we have on the ground throughout the whole entire year, the Miss Africa Washington.
Yeah.